Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabango. UChabango was not appointed kuGweru iLokuzeni program. UChabango wa appointwa after sesile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho esingazwanananga khona ngento yebereka mwana. Laye wazijola ukuthi vele kwahlupa into yebereka mwana. Uyakhumbula lapho uChabango waqalisela ukujinga enomination day echu ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabango ubuqalisa khona. Hayi uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njenge-narration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kati laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabango ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga, wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe iyahambisa i-constitution eparliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona leviki abesingakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa useri zainile. Yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. UChabango nguye ngabe kwazi eyedwa, hatshi thina sikhona phakathi kwabo. Nxa yena kutsho ukuthi wayengena imihlangano emibili lapho okuzaba luhlupho khona, ngoba thina ku-executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless nxa waye ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be-PDP, uyabona i-executive ye-PDP liyana esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku-MDC ye-Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu uyabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi-consult ukuthi sithini. Thina si-clear from the day esabeka khona uChabango ngoba ngu-Secretary General. Yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu, hhayi sikugwanisi.